nabahlanza babulawayo siyawamukela la khona lokho bebezasiphathela ikorona abantu abazabuya-ke lapha-ke babulawayo ukuthi bazotshengisela-ke impahla zabo nge-trade fair. Ikanti labazabuya-ke ke belanda independence bebezabuya le-corona bevele ezindaweni zabo. Sithi thina hayi kube linyathelo eliqondelelo ngalelo ukuthi kukhansilwe lokho. Lanxa nje kwezomnotho sikhangelele ukuthi abantu bakobulawayo baluzile kakhulu, abaningi bese beqalisile kulungisela izitende zabo e-trade fair, abanye bese beqalisile-ke ukoda impahla abazazitshengisa e-trade fair. Konke lokho-ke akusasebenzi, kushuthi imali asebeyilahlile-ke hayi asoze basayisebenzisa ngoba i-trade fair ingasoze ibe khona. Kodwa-ke ngomumo okhona eqinisweni ngokwazi ukuthi ilizwe limenjani akulamithi kabanelithi khona ukudiagonaza ukuthi khona i-corona ikhona kumbe kayikho. Kuqondile-ke ukuthi-ke hhayi kumiswe-ke inhlelo zonke lezo ezihlanganisa abantu abaningi ezo-trade fair, ngoba kuzavela abantu-ke abatshengiseli abazotshengisa bebuyisa impahla zabo bevela emazweni akhatshana. Sinanzelele-ke amazwe e-Asia anjengabo-China yibo vele bese bebukisa kakhulu-ke eZimbabwe, yibo ilizwe njalo kudabuka khona-ke i-corona leyo. Mbona ngani hhayi inyathelo leli liqondile sibili.
Umkhosi we-independence celebrations.
Yeah, umkhosi we-independence yebo kambe kulahlekelwe labo abalendawo-ke abarentisa khona ukuthi izethekeli zilale khona, lalabo abalezindawo ezithengisa ukudla yibo singathi-ke sebazalahlekela belungiselele independence yena be balungiselela-ke lokuvula kwe-trade fair. So balahlekelwe sibili, kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo singayithola leyo mali, kodwa-ke kube lokulahlekela-ke izimpilo kwabantu abaningi kobulawayo. Sithi thina ngokuningi kuqondile ukuthi-ke zimise lezo nhlelo lanxa nje sikhangelele ukuthi abantu bazaluza lapha lalapha, kodwa-ke hhayi ukuthi zimise inhlelo lezi kuqonde kakhulu.
Liyamtshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngesinqumo asithetheyo lokunye okuninginingi athe kuzenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Singeke simtshayele ihlombe vele lokungekho okunye bokumele akwenze kumbakutsho ngaphandle kokwenza khona lokho, ngoba-ke siyananzelela amazwe wonke singathi vele yena ugcine esekopa okwenziwe ngamanye amazwe. Asiyoqalilesi kubona okuqalise eMzantsi Afrika uhamba kwamanye amazwe amaningi nje bemisa imidlalo bemisa-ke imbuthano yabantu abaningi, laye-ke wasesithi ngcono akope-ke angene khona lapho.